Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Kanjani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine emhlakatheni kumfumfu 2019 nguntungameli Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla
uthe thola umbiko vela kwabensonto wasecabanga ukuthi kungono awucubungule kahle kaze athi ukuthi lesi sicelo kumbe okuthiwo ngabensonto kuhambelana yini le njongo yakhe eku 5-point plan.
Lanxa abasakhulayo be-MDC besola inkuthazo yabokholo lesiKristu yokuthi kumele kubonje uhulumende ozabusa okweminyaka eyisikhombisa kungelakhetho olwenziwayo, leli bandla lithi umkhokheli walo usahlafuna lolu daba.
Luhambo oluqakathekileyo kakhulu nxa ezalisebenzisa ngendlela, ngoba nxa umongameli ehamba uyabe mumethe okuningi kungasikho kwe-HIV kuphelezahlanganisa lokunye.
Umongameli Mnangagwa uwele France namuhla emhlanganweni wokudinga imali yokulwisana lemikhuhlane egoqela owengculazi, ofuba kanye loqhuqho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Lanxa ugatsha lwabasakhulayo be-MDC lusithi kaluyamukeli inkuthazo yomanyano wesiKristu eyokuthi kumele kubunje uhulumende womanyano ozabusa okweminyaka eyisikhombisa kungelakhetho olwenziwayo, isikhulumeli somkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa sithi basakhulumisana ngalolu daba. Umanyano weZimbabwe Heads of Christian Denominations wethule inkuthazo yokuthi kumele uhulumende lo abuse okweminyaka eyisikhombisa kungelakhetho olwenziwayo njengendlela yokuqeda ukufuthelana lodlakela kwezombusazwe. Kodwa isikhulumeli se-MDC umnumzana Daniel Mologele uthi lanxa bengavumelani lalumbono bayayamukela imizamo yalumanyano yokuphehla ukukhulumisana elizweni. Isikhulumeli sikaChamisa uDokotela Nkululeko Sibanda yena utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi basabonisana ngalolu daba.
UPresident Chamisa ulesinqumo asithathayo esesilomnyaka asibiza athi 5-point plan esitshengisa ukuthi uzimisele kudaba lokukhulumisana ngezombusazwe nalabo abajontsha ukhetho ukuthi kulungisise lolu daba lokhetho luka-2018. Ngalokho-ke uthe thola umbiko vela kwabensonto wasecabanga ukuthi kungcono awucubungule kahle kaze athi ukuthi lesi sicelo kumbe okuthiwo ngabensonto kuhambelana yini le njongo yakhe eku 5-point plan. Ngakho kungabanga ngisukuza jwala, ngibone ngani upresident uzathi ukuthi lolu daba ulwamukela ngaluphi uhlobo.
Kodwa amanye amalunga ayedale le standing committee kumbe i-national council abakakhulumi ngakho yini ukuthi bakukhangelele ukuthi kuhambe njani?
Kukhulunyiwe udaba lolulukelwa waphathwa emhlanganweni wobukhokheli, kwavunyelwana ukuthi kungakhulunywa kangako singakahlolisisi kahle ukuthi lolu gwalo luvele kwabezesonto luthini, njalo luchathisa ukuthi kungabe kusenziwani, njalo luhambelana njani nenhlelo zikapresident Nelson Chamisa.
Kodwa bona abamasonto la libonungani balenjongo elungileyo yini? Ngoba sesizwa abanye besithi kanti kungaba njani ukuthi kube lo hulumende wesikhatshanyana owe-transitional kula lokho abafuna kwenzakale ukuthi umongameli Mnangagwa qhubeke enguye.
Ngifuneke sitsho ke thina ukuthi ngabe kukhona okuhle kumbe okubi abakwenzayo, ngoba phela njengoba sitsho ugwalo lwabo kafika lukhangelisisi kahle ukuthi sibone njalo kusebenza laba kwazi ukubala ngezomthetho iconstitution lento esifana nazenezo abanjengamagqwetha, ukwenzela ukuthi sazi ukuthi sikhuluma sizwisisile kahle ukuthi bacebisa ukuthi kwenziwe njani. Ngibona lawa sebegijimele phambili ukuthi bafake izinqumo bangabe befake inqola ngaphambi kwedoka.
Udokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa, ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7. Ibandla le-ZANU-PF lonaka likatsho lutho ngalolu daba. Umongameli Emmerson Mnangagwa uwele France namuhla lapho azaphatheka khona emhlanganweni wamazwe omhlaba ukudinga imali yokulwisana lemikhuhlane egoqela owengculazi, ofuba kanye loqhuqho. Umnangagwa ulubhekise kwele France izolo esuka kwele Uganda lapho abe ngumhlonitsha khona emkhosini wokunanza uzibuse walelo lizwe. Abakhokheli bamazwe omhlaba atshiyeneyo labo bazaphatheka kulomhlangano wona oqhutshwa yinhlanganiso yeGlobal Fund ngemva kweminyaka emithathu ngenjongo yokuvuselela isikhwama sokulwisana lezifo zontathu emhlabeni jikelele. Umongameli Emmanuel Macron wele France nguye ozakhokhela lumbuthano wona ozama ukuthola imali engamabhiliyoni alitshumi lane, i-$14 billion. Uhambo lukaMnangagwa lolu luza ngesikhathi ezempilakahle zimi manzonzo eZimbabwe ngenxa yokubhidlika komnotho kanye lokukhalala umsebenzi kwabodokotela. Kulokusilela njalo kwamaphilisi ama-ARVs kanye lemithi elapha izifo ezijiyeneyo. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxelo lwela amalungelo abaphila legciwane le-HIV umnumzana Sipho Mahlangu. Waqala ngokumbuza ukuthi luqakathekile na uhambo lukaMnangagwa lolu, ikakhulu nxa sikhangela inkinga eleZimbabwe elibhekane lazo kwezenotho.
Luhambo oluqakathekileyo kakhulu nxa ezalisebenzisa ngendlela, ngoba nxa umongameli ehamba uyabe mumethe okuningi kungasikho kwe-HIV kuphela ezahlanganisa lokunye, njengoba imantra yethu yeZimbabwe kuyi-Zimbabwe is open for business. But leyi i-trip hayi ayila kudlala ngempilo kanye sibili, ngoba isimo asisamanga kuhle not for Zimbabwe kuphela but i-sub-Saharan countries. Ise kube le shift abantu sebekhangele eseleni abasikhangelanga kwe-HIV kakhulu, sebekhangele okunye okuningi including o-climate change lani. Ngakho uhambo lolu angalisebenzisa ngendlela uzaphuma lokungcono kulalokho ayehambe abuye lensizane.
Ukudinga imali engafika amabhiliyoni angu-14, ubona ingane leZimbabwe lapha lingatholani njengoba lalo kuyilo elidinga uncedo?
Hayi, okufunakalayo ukuzwisisa umcimbi lowo ukuthi uyabe umayelana ngani. Nxa kuyukuthi lathi kufanele sifake isandla, asifundeni ukufaka isandla loba siyisiceli, ngoba kufakwa ngcebethu yinye bese kuqalisa ucubungula ukuthi imali le ingaqonda ngapi. Thina yithi we are likely ukuthi sibe ngama-beneficiary amakhulu, ngoba imicimbi wokulwisana ne-HIV bekungathi senza kuhle ngapha e-Southern African region. Bebesibuka ngoba ba-prevalence ama-incidence rates ethu abengathi ayehla okubukekayo. Ngakho silethuba sibilele ukuthi thina sithole kubhasikiti, kodwa nansi indaba. Nxa kuthiwa kufakwe isandla kuleyo ngcebethu, iZimbabwe ingathi yasalela, ngoba ngikhuluma kunje kukhona lapho esisalele khona okufanele sifake engcebethwini ye-Global Fund, ukwenzela ukuthi bese bekhupha-ke lokhu abasilungisele khona. siyasilela khonapha ngakho thina ma-activists sivele silohlelo lokuba sibe sikhulumisana lohulumende lenhlangothi zakhe sizama ukuba kubafuqa sibili baze bayikhuphe leyo mali efunakalayo emganini we-Global Fund esithi yi-country commitment ilizwe lelizwe kufanele litshengisele ukuthi hhayi alikhangeli ukuphiwa kuphela kodwa lale mzamo eliyenzayo yikho esisilela khona
sesikhangela ingxabangxoza ekhona kathesi kwezempilakahle udokotela bekhalale umsebenzi ungathi abantu abaphila legcikwane lengculaza ele-HIV babhekana lohlupho olukhulu yini
ngeqiniso elipheleleyo usupho selukhona sekufanele abantu sibili banyikinyeke ngoba kukhanya ngazathi hhayi ikakhulu i-second line therapy isisilela i-first line therapy bebesinika nje bepha abantu okwama-2 months 3 months i-supply kodwa kathesi hhayi kukhanya sekusiba ngamaviki isitho ukuthi amaklinikhi kumbe ngithi ama-health facilities aselokushotelwa okuthize ngakho ngikhuluma kunje bahlangene abantu abaphila legciwane ama-networks lama-community based organization e-Darwinville lapho e-ZIPAM bezama ukuthi bacubungule babone ukuthi i-advocacy abangayenza yiphi ngalesi sikhathi ngoba umumo umi kubi elizweni kwezomkhonomi umi kubi elizweni kwezepolitiki konke lokhu kuvele kusitho ukuthi ilizwe limi manzonzo ukuthi mbani ozalalela omunye hhayi sekufuna lelizwe elikhulu kumbe ogida ame phezu kwetafula
umnumzana Sipho Mahlangu ulwela amalungelo abaphila legciwane le-HIV ubexoxa lo Sithandekile Mhlanga we-Studio 7 ese-Victoria Falls sikhangele okusemaphephandabeni namuhla inkundla yezimlife.com ithi kulabantu abethesa izisebenzi zebhanga le-CBZ lele-Stanbic umlando wokubapha imali yemelika yokuzibazela kodwa amabhanga omabili ayakulandula lokhu esithi akabambi imali engayisiyo yeqiniso inkundla yenewzimbabwe.com yona ithi izisebenzi zeposo zikhalale umsebenzi izolo zatshengisela ezitaladeni zeHarare zikhonona ngokungabhatalwa izisebenzi lezi zithi kusukela ngo-2014 umqhatshi wazo uzipha ingxenye yeholo lazo kuphela ngenyanga ngokunjalo zithi kazisoze zibuyele emsebenzini andubana ziholiswe ngokugcweleyo sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu
sarabonani lonke makhaya lamleni jojolo kwarayi lani kwaphendamleni endengwende lokofeya ngithile njani lonke bakithi nyazi lithwele nzima abantu bakithi emagushini lapho ngiyazibuza ukuthi selafakelwa yini ithara laphela ukubhalwa from elokhuze edanstolo ngale kusiya emahofisini da ithara seyafakwa yini hhayi yazi izimbabwe somani lithwele nzima abantu bemagushini ngabuya khwapha emagushini ngihamba lapha ngisiye emakhovula ngale uyazi umgwaqo ngikhona ma usuke e-down store laphana kungani izindlela eziye egangeni ngani liganga nje ngandihambele emasimini imoto ezihamba khona le umuntu ahamba ngesicathulo esitshe de imoto enhle isiyafika emahofisini laphana besipangukile simhlophe nke kodwa kuthiwa kuyithawuni kuzama ukwenza ithawuni elupane kwaphana hhayi uyazi umbuso wezano sometimes yazi liyasincindezela labantu linga hhayi sawucela kuphela la mdala mna ngakho la kosuzwele phela lawe phela ukubuyela emuva la uyabona untu mumubi abantu abakuthandi buyela emuva nje uhlale phana ngoba ngiyakubona ukwenza lokho mdala mbuka ufana nomuntu ogide ezithayela ezandla phela into yakho le mna ngakho akuphungule la uphesithele nzima emazweni lapha manje khanye ngathesi le minyaka kumbe ngacina khona le magushini elupane mbe mayithingi le 18 years yazi sehlulelwa kuyathola isihloko enxa yenje nabantu bezayo ashi
njani watala ukuthi usevende ukhuluma yonkala mina ngithi watala ngiyacela ukuthi uze ilizwe lakithi lilunge silungiseni amasiko laba bahamba badula enjeleni bahambe beyixolisa iZANU-PF iyekile ukubusa ilizwe inikeze abanye ichance ukuze ilizwe lethu libe right bengicela kuyenze khona lokhu kuphi.
Sanibonani bantu be-Studio 7, mina igama lami uMehluli Ndebele, ngibuya eCholocho, research le-Cholocho. Hey bantu bakithi, siyakhala shuwa. Hayi, siyakhala kakhulu shuwa ngale mpilo esesiyiphila bantu. Abantu bayahlupheka ekhaya bantu, sesilathi esihlupheka thi sikwamanye amazwe, siyacela kakhulu. Siyacela kakhulu kuhulumende waseZimbabwe ukuthi uma ingabe sehlulekile kalahle ithawulo adedele abanye. Ngoba vela ngeke bekwazi ukulivusa lelizwe abantu bezano ngoba yibo vela abalimoshayo.
Sanibonani basakazi be-Studio 7, nalibingelela lonke labalaleli be-Studio 7. Madoda, indaba lapha iZimbabwe isifita. IZimbabwe ayisela mthungameli, abantu bezano sebehlulekile totally. Ngicela ukubatshela sebehlulekile, ngabasuke ekuhlalweni banike abanye babuse. Asoze sidubeke soyiphethe kuphela ngenyeviki ngeviki. Izikolo kade thi kula mali okubhadala, kade abanye sebekhipha abantwana kuma-boarding. Nxa ama-boarding angaswelakala elizweni, kusesele development, kusela development, nama-industries avala. Konke vele behluleka kula nto khona. Please, abake bacole, abanye bangene babuse.
Nosupho sigabenisensiza kuwadi 17 eflafisi kulabantu abasebenza ngombila manje bayabethatha benikeza abantu ababathandayo bengani bekhipha abanye abantu ukuthi bathole ukudla so siyafa indlala abantu bayahlupheka.
Sanibonani, sanibonani balaleli bakaStudio 7. Hayi, mina esami isikhalazweni laso nje sokuthi kathi kungani iZANU-PF ikhuluma ngokuthi yona ikhipha imali entsha kodwa imali leyo akusebenzi ma ungabe uphuma ngako usiya kwelinye ilizwe. Labo ma belohlupho bagijima baya kwelinye ilizwe bayafunani bona. So ngicela ukuthi ma bekhipha imali kabasinikeze lathi imali esizakwazi ukuyiretha kwamanye amazwe nyakona.
Hayo bantu be-Studio 7, linjani lonke, linjani lonke, linjani lonke, ithina siyaphila ngapha. Sazi khona ngapha e-America ukuthi kunjani khona ngapha. Thanda ukuphawula ngokwasekhala, kukhulunywa ngumnangari ukuthi utophi inhlonipho. Asozayekela ukumnika ntila yena lo 7 wakhona bayafanana, lokhu eyalela esikhundleni nganiyintwala esebhugeni. Intwala phela nxa ungazange wayikhipha vele isozephuma. So umfundisana ozamfundisa khona nto umfundisa nje kuphela bayafanana bonke ngababulali bonke. So isicoca siphiwayo yona kathesi uthiye udokotela bengapha angaze ngabalungisele iZimbabwe ukuthi ngabathesi ababisele emaklinika abafakele imali ezicacayo. Usuka lapho ehambe eqhathe udokotela baphandle kwabanye amazwe uzabanikani bona bodokotela labo bazabuye bezosebenza eZimbabwe. Ningasuka khona leselibelambi belandi bhondi 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 yimali. Mara umnanga kwazi umnanga kufile mani engqondweni mani kazi into eyenzayo shef kazi ngitsho ngitshela kancane. Kunile kuphela khona ukuthi abesuka kuphela khona bahambe siyagadini leyigebhela yasutha lo mfazi wakhe lo kathi sodokotela bakhala lo msebenzi kodwa bhadini ubhizi uyaphapha ngendege siyakhona ngapho uya lo 7 umfundisani lo 7 bumfundisa kuphela ukusifela kubeke bebulala abantu bebetshontsha lo kekhe. Akula nto zayenza phela umnanga wakho ayivini ivini. Ngizibuza labantu abavotela umnanga wakho ukuthi straight abantu bakhona bayacabanga kuhle emakhanda kodwa libheke okwamanje sesihlupheke eZimbabwe. Hayi bantu bakithi mani babe livula amakhanda mani libheke libone ukuthi siyabuyela emuva. Lokhu esifaka ababulali ezikhundleni swayo sinto ehle ekahle leyo. Hayi mani, hayi 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 bantu bakithi alivule kamehla. Ngiyabonga ukungena esihlelweni.
Kanjani zihloko ezithandiweyo? Mina ngisesilobela uward 27. Ngizama ukuthi ngithi bakithi sesikhathele ngalo president esinayo. Hayi bo, kata kula manye amaminzi yini esingathi ayenzakali ngoba indlala esesilobela lapha. Hayi khona akunzima. Yazi ngidinga ngiswele ukuthi umuntu ufuna senzeni, kafuna ukuzwa ngani ukuthi abantu kabamfuni. Hayi mna ngakwazi mfuni bantu. Kule mthetho yakhe asuka la ekungani. Yalokhu isebenzisa futhi. Hayibo, sikhathele. Imu namthungameli, kuwadi 27 esilobele.
Labo ke bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imlayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko mlaleli kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Nxa urekhoda ube leqiniso lokuthi akulamsindo lapho okhona. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukukhethwa kwabokholo lwesiKristu kweleSudan ukuthi babe yingxenye kahulumende wenkazatho ozaphatha okwesikhatshana kuvikwa kulakho ukukhuthaza ukuhlonitshwa kwamalungelo amaKristu kulelo lizwe. Abachitshisi bakwele Germany sebeqalisile ukuphenya udaba lokudutshulwa lokubulawa kwabantu ababili ngomunye owesilisa obikwa wayezama ukuhlasela abantu ababekhonza ethempelini lamaJuda izolo duzane ledolobho leHeil. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili eMelika. Abebandla eliphikisayo elamademokrats bathi ukwala kukamongameli Donald Trump ukubapha ubufakazi ababufunayo phezu kwecala abamethesa lona akusoze kwenqabele uphenyo lwabo emizameni yokumsusa embusweni. UTrump wetheswa icala lokwephula umthetho ngokucela umongameli wele Ukraine ukuthi angenele kundaba zombusazwe weMelika. Abebandla lamademokrats sebecele ingwalo abathi zilobufakazi obukhomba ukuthi uTrump wephula umthetho welizwe lakhe. Vanqolo ngenjalo iziphathamandla zikahulumende ukuthi zize kupha ubufakazi edale lephalamende eleCongress kodwa uTrump wazalisa. Kambe iyozala nkomoni. Sixoxele ngcwethi ecubungela izombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Esikubona kusenzeka kudalwe isisekelo sombuso seMelika esabeka amandla okuthi iCongress iParliamente yaseMelika ingakwazi ukuthi ikhiphe upresident ngamacala athile engabe imethesa wona ukuthi indlu engaphansi okuthiwa iHouse of Representatives ingavumelana ngamacala athile okuthiwa iArticles of Impeachment okungabe kubalisela lokhu lalokhana lalokhana basebevota ke basebemethesa icala ngokusemthethweni abese siyathonisiswa kundlu engaphezulu iSenate ingamgweba ngokubili kokuthathu i2/3 majority sekusisho ukuthi uyabe sekhitshiwe esihlalweni kodwa lanxa engasakhitshwanga esihlalweni khona lokhu nje ukuthi uke wethiswa icala i-lower house iHouse of Representatives kuyinto emchiya engcolile kakhulu.
Bakhona abathi okwenzakalayo eMelika lokhu kuveza sobala ukuba isisekelo sombuso sisenkingeni kasisalandelwa okuthiwa yi-constitutional crisis ngesiNgisi. Uthini ngalokho?
Banenga abantu abakhangelele kuMelika njengelizwe elingelinye lamazwe amabili esingathi thina aqala ukuba ngama-republic umbuso wentando yabantu ngesikhathi amazwe amaningi esabuswa ngamakhosi angavotelwanga basibayibaleka naleyo nto babeka isekelo sombuso esidala kakhulu esilokho esahlonitshwa kusuka emuva khonale kusuka lapho basakha khona basifaka amalungelo basifaka indlela yokusivikela lokuvikela abantu ngaso isekelo sombuso. umvuso ngakho ke sikhangelele lukhulu njengabantu abantu emhlabeni bakhangelele lukhulu kuMelika ukuthi umongameli weMelika landele isekelo sombuso ngokugcweleyo angenzi ukuba ngintando kayiphikiswa kodwa abe ngumuntu ongaphansi komthetho ngakho umuntu ongaphezu komthetho ngaphandle kwamanye amazwe awonta umolukhuni ontando kayiphikiswa abangathintwayo ngakho ke nqabe bona uPresident uTrump esenza kanjani bayathokoza ukuthi sezafana lathi America sizafana lathi kodwa labo babekhangelele kuAmerica ukuthi phakamise idemocracy phakamise isisekelo sombuso bayakhubeka kakhulu nxa bebona umongameli weAmerica esenza kanjiyana
ubona izala nkomoni baza kwenelisa yini abebandla lamademocrats ukumsusa embusweni uTrump
usezifake esibangeni sokuthi uza impeachwa ukwetheswa icala ngalokho okuthiwa yi-impeachment kuza kwenzeka ngokuba phela indlule enye i-House of Representatives ingaphansi kwama-democrats ngakho-ke amakomiti la atheswe umlando we-investigation wokuchwayisisa azaphenduka esithi ketheswe amacala athile okuza kwenza ukuthi badale lokho okuthiwa ngama-articles of impeachment abese setheswa kuyiwe ku-House of Representatives House of Representatives uyafika njalo kuvotwe uzadliwa ngokuba badinga nje 50% ukuthi bamethe sicala ngakho ke bazamfaka lelo cala kodwa ke kakwenelanga ukuthi aphume ngoba kakhitshwa iHouse of Representatives kumele ayothonisiswa kuSenate kungakungavelanga lutho olungenza lwethusa abantu beMelika njengalokho kwagcina kusenzeka kuRichard Nixon angiboni iSenate imkhipha ngokuba badividekile kakhulu bahlukene phakathi ama-Democrats lama-Republicans.
Umnumzana efidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe sixoxela ekobulawayo. Kanjani kumakumbi omane womhlaba kobulawayo kutitshi kutsholotsho gwanda nitsuwile buyani Veil Bridge enkabazwe ekweru kwekwe esosiberikeli ngabalinjani siyabonga uxhaso lwenu abalaleleyo kuradio emsakazweni kusigxingi kanye labasilandelayo egasini lethu ele-VOA Ndebele kulobani ke laphana kulo Aaron Ndebele othona salibonani msakazi livuka njani siyavuka dube mthembo sithembayo singazweni ukubana uvuke njani Polaita kwakuba maphosa othona livuka njani lonke Sanko Khoza othona umnanga kwaudlalisa imali yokuthanda ukuhlala ephakathi kwendizamchina Kunjalo nje ubuya engaphatanga lutho ezandleni mduduzi Gerald Mpofu twena imali yakhona baza intshontsha yonke amasela lawa Jason Maphosa uvuka njani msakazi bathele
Silela izinto kwela kithi madoda izinto ezithengiswayo esizinga kakhulu empilweni Ukusweleka kwempuphu ngo-1992 ezweni leZimbabwe kwehlisa izinyembe zendoda amadoda. Zakuqala kusweleka izinto okufana nokusweleka koke kwenzakala kusweleka inyama. Hawu wawuthola abantu bezicocela nje le matshaleni bethi hayi inyama kayitholakali kodwa bethi hayi akulandaba ngoba inyama yisitshebo. Kusweleka zonke izinto ezifana nabothukela kwesinye isikhathi bengakhathala abantu bethi hayi ithukela ngoba ngiyokunatha itiye kuphela. Kodwa kuselakala kwempuphu akuzange kube khona waba lomlomo lapho ngoba iqiniswe ukuthi lapho ababeyimelele khona belindelela inini babevake khona ekuseni phambi kwezitolo belala khona obaba kwakuzwakala ngokukhwehlela kuphela
Duna malaba ndikus malaksu mfanaka tuku kwendo ihlabela kamnandi lapho ingoma ethi Zulu Kaline esiqibela izindaba zethu zekuseni kodwa singake hlukane isikhangele ebezihamba phambili lanqaba sakhula beMDC besola inkuthazo yabakholo lwesiKristu eyokuthi kumele kubunje uhulumende ozabusa okweminyaka isikhombisa kungelakhetho olwenziwayo. Abebandlaleli bathi umholi wabo usaluhlafuna lolu daba. Umongameli Mnangagwa useFrance namhla emhlanganweni wokudinga imali yokulwisana lemkhuhlane egoqela wengculazi ofuba kanye loqhuqho. Kwanele likhumbule zikhona izakusihlwa ngo-half past seven. Mina elani asveni sonke kusasa ex-10 o'clock ngo-half past six. Endabeni zekuseni phela olivalelisayo kwamanje ngontuka milinkomo. Kololokwana wamatuka nduna. Itshone kuhle.